Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na msakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi inani labatholakale belegcikwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikitho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown nale yavuya ukuthena 823 so 3 ngajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obengumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Njalo zempilakahle lubika ukuba kunabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi inani labatholakale ligcikwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku-13 kusiyafika mhlaka 20 Ntulikazi. Abalichumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabeselisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapholisa engene endlini yakhe emdinga. Amapholisa abethethe udadewabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udadewabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapholisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla le-ZANU-PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikijo okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasotsha lamapholisa abesevele eqale ukutshaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zemathebhelelende lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukuchaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Morven Ngwenya. Isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa u31 ebedinga abanye sebeze belahle kale calendar ukuthi kukusasa. Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya ukuthena 8 to 3. So 3 bengajaba basebe emakhaya abo akula kunyakazela ukukhona. Indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibile abantu batshaywa. So wona lwana umoya lokhu khona umuntu engathi wena ungangena kulezi uyatshaywa bayesaba abantu bakithi ngeke ukhulume khona vele uphuma uwedwa ukuthi gugurugugura uyatshengisela ukhona vele usenzani ngoba usube lenhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha kungcono kumbe usiyarari usiye steadhouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akudla ungakwenza abantu kebele kwesaba khona kuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sabe sakubonayo lonelo gama lokho liphi
emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini la selubhane esenta.
Hayi lapha akakula hlupho thina kahle kahle i-roadblock yethu babasenta elubhane hayi kwabungalali kufola ukhona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abakabe siyaezitolo ezinkulu sisiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hhayi akule kulula akufani edorobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befuna bethina hhayi sebejayizezwe sezindlini umuma wakhona kawusabavumeli ukubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 kuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumente sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho sinxa sikhuma nge-social welfare ngibona ngani inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili lokuthi kungayithola ngaphi i-report yakhona ukuthi hayi kudla kukhona kumbe kakukho. Indlala-ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama sisizwe okwesimelawo xa ukuthi kungazwakala sikungokudla hayi abantu bathwe nzima ngokudla kithi kodwa ake lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya ogqomotula lamanzi endlala nenkomo kundalo kubuya kube le lockdown yona le kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njotsi yokukhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemagaba bazidulele zwi.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obe ngumphathi ntambo ezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre. Umtshayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana ezisanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje e-Heroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezivano PF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezivano PF. Umnangagwa ngokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atina kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizivi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndozvinotaura ipapo. Saka maprocedure eWorld Health Organization ndiyo ototeredza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathi ntambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurahundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufe isiphatha amandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kwinhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqalisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khonaphana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi kumbe amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uzulu wonke lo ngezindlela ngathi abala capacity angiboni kutshintsha ulutho. Ngibona nje kuyukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoku njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha wahle wathi yena no i-corona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga aleli bandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okokuqala kufanele sibe kwazi ube kuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi kuke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke ehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamaphoyizeni iningi labo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwevuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthu uthuva lolu vele vele ukhona akungeke usimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhla besithi kwabona ngalo Shiri ufakelwe iTF uMdleko kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokuhonona ukuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi i-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje info information masinya masinya kwezo uti ama kunga kunga lao asa kretelane lao kutu wakui uti kuko na futu ngabe kufika pela ama chuba kapongu papanje kungela lutolwe tusile ngabe kuko ono kuko na ngomo ngobas kuluma ngababu lali laba ushirie na luane skuluma ngaye ube ngumbu lali ngumpani skuluma ngeskliwi esi ngapezu wazo zonki njela esi ngazisebenza uti simtazu kutube ngumuntu njani ngobubi baki lange zenzo zake ezimbi
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai. Siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe weGugurahundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlebezulu isizwe sikamthwakazi didekile ngoba uParents Shiri kasekho ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe bayathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu ababephatheke kuGugurahundi siza Kweta njani uhlupho leGugurahundi ngoba umgabe laye kasekho labanye ababemncedisa begongoda abantu besiNdebeleni laba eMidlands labantu bezaphu lokho besifa one by one uParents Shiri nguye wayengukhomanda weGugurahundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywe ngeGugurahundi sinabanye esingama-victims esabulawele izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuyathoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngenxayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhulumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa uzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokhelu lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazisisise ukuthi babulawelwani ngeGugurahundi
lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe weGugurahundi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane leCoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25. Amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi iNkulumane 27, Magwegwe 28, Lobengula 29 lamanye. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaxoxa ukutshengisela ngokutshisa indawo ezithiyeneyo zelizwe namhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 mina nabalaleli. Lento lento yenza iZANU-PF lethu nabasijabule. Asijabuleli yona into yenza iZANU-PF. Mina nami ibizo ngihlonipha. Sekutwana kwakadisa njengamanje. Into yenza iZANU-PF le kasihle. Nkonoko ukhulunywa ngokugawule lo gawule ukhuluma kobugebe ukuthi yena swadliswa kuZANU-PF wadla wakwana wasutha. Uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele. kuyenzeka isavumi lutho noma ungayitshelana ukuthi umfazi wakho uyenze so uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutinte zonogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa ababhizi ngezantefo omelele kuzantefo ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kuona abantu babo abantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo bathi bona baphila ngapi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ibe ngokugango okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye okhulumayo ngogogumama ngisegoli kodwa ngizalwe Plumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneka ihlamba akusela mntu okhuluma ngehlamba mina wami two aliwakhiphi ama audio angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisolakana khona sisolakale ngoba liyayifuna imibono liyicele lisinike inamba kodwa alikufaki iZimbabwe ayikho right sonke isikhathi nje angazi mina mangingabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula okuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda isasekudura ayikhona hayi mina sengicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu esabesifake imibono kahle kahle lifake silale lesizwe
kuthi njani balandeli ba-studio 7 hayi ubaba loyahlupha lo mnanga gomane kaphume kwathathi masibheke kuphuma umgabe sasithi mebhe kuzoluma mebhe sokuzolunga manje hayi kunzima lokhu lizelela nyekela fana lungu izanupf mayiphume kuphatha enye iphathi sikhathele ngombuso wezanupf le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo kwaqibolile kithi letholotho le kunzima ngabe kuthiwa mnanka kwalawo lesifiso ngayahambela endaweni zakithi le ibone ukuze kumotshakele kakhulu akaphume ayiphume izanupf kungeneenye iphathi imebhe ingasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sobonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakala ukuthi independence yani sicelethi ZANPF iphume ZANPF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njengobe ngu-Black Jesus kasoze aphuma umphefumulo thina abantu bemathebhelele ndisibile hhayi siyaselebrate ukuthi uNkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenze umbhuqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni ndithi bagijime uNkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleleni ndila namhlanje abantwana banamabhesi ngenxa yakhe lezi kula kula mfundo sengathi ingozi yona leyo kubaqede esihlonini abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede ngamandla yabona
ye msakazi westudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu usibanda laphana siyabonga kakhulu inkosi ithathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kunye lemuli yakhe kodwa njalo kwezihambile sizwa kuthiwa ube nesandla kuground siyazi ube nesandla ayokuthi sizwa ube nesandla so sibe sesicela lo omunye wakho oseleyo ongumongameli wethu esangivotelayo umnangakho lowathola umbuso umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku-TV ekhulume loba mayangeneli sekhulume nge-unit day 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangikhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo-1987 lapho uNkomo yenza i-unit lezano so ngasize uba umnangakho wayesitshela ukuthi ama-minutes abo uma besiyahlangana noRobert Mqabe babesithini neviki ngeviki babethi babuleleni babevuna inhlanzi babequmila izwe babethi bayenzani babequmila izwe kwakuyinjabulo kibo babethini uma behlangana bebuyabulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizisela zona ungathi abantu bengatoyitoya ngamandla langamkhuhlane ukhona abatoyitoya ikamu ebusayo ingumkhuhlane lamacala akahanjiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kagamente obusayo so kungcono abantu betshengisele loba kulo mkhuhlane bengabi le ndaba vele umkhuhlane uhleli ukhona futhi umkhuhlane wabo bengalindi ukuthi uqala ukuphela uyaphela uphela nini kawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla apho umhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabazi uma ulipholisa uthola imali ebantwini uyawuqinisa imoto vuzilesense lobilesense sikhona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obuswela amapholisa namasosha konke ngamaswela so uhulumende lo ye-31 kaphume
yazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiqeda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona amandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyangehlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda uDr Mavaza uyazizwa into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni ngasitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawo uphumnyaka singwa 8 inongazi into ukuyenzakalayo sifu wo hayi hayi bangaqala ukubasixalisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Oyelilunga ledale lesenate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni leGeorgia. Abake baba ngabomongameli bele Melika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa ke umnumzana uDonald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalisiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi ke ukuthi kuzozala nkomona yakasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe abathi running mate ukhanya kulobunzima kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba ushilo ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala ngukamala Harris weCalifornia ngiyabona wayenguwe owezemthetho eCalifornia then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze-Foreign Affairs kubo Obama kube sekusiba labo lo mama Atlanta lo mayor ye baningi sibili bambalwa kodwa ke mina ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongayenza izinto zihambe futhi sisho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenzileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power wayeseesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalanise eZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali. Umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.